sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuNhlolanja 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Imigwaqo yethu mibi sibi. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama overspeeding.
Ukubhubha abantu abangamathumi amabili lane engozini yokungqikilana kwebhasi yako-Urban Connect leGonyeta. Ibandla lezanupief lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandlaleli lelizwe lonke ejikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Aluba kuyabakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukuba nokulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu owe-African Union ozahlolisisa impi yomvukela e-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane 24 ekuseni namuhla engozini yokungqikilana kwebhasi ye-Urban Connect leGonyeta emgwaqweni osuke e-Beit Bridge usiya eMaswingo. Lingozi yenzakalele duzane lentuba yeLutumba Tollgate. Kumbiko wakhe isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthe umtshayeli webhasi ubezama ukwedlula enye imota wasesiyatshayana leGonyeta. Inhlanganiso ezimela izihambi zona zithi okubangela ingozi eziningi imigwaqo emibi kanye lenkohlakalo ekuthathweni kwamalayisensi okutshayela. Uluhlu lweWorld of Statistics luveza ukuba leZimbabwe liphakathi kwamazwe alenani eliphezulu labantu abafela engozini zemigwaqweni. Kuluhlu lweZimbabwe ngelesibili ledlulwa kuphela ngeleDominican Republic. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Paul Makiwa unobhala jikelelo wenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association.
Sibe lokudana okukhulu lokuzwa ubuhlungu obukhulu. Ukuthi lingakhangela iviki ephelileyo silahlekelwe ngomunye upilot. Ngapha nxa singakhangela uhlangothi lezimota lezi zihamba emgwaqweni sibona ukuthi kwesinye isikhathi ilanga ngalinye siyabona amabhasi wonala akwanisa ukuthi abe lengozi.
Nasikhayelela ukuthi kulabantu abaningi abafayo engozini zamabhasi, kungaba udubo olukhulu lungaphi?
Yekela sithi kuma-drivers ethu kabayekele uku-overspeeda izimota balandele umthetho olandelayo. Njalo sithi kibo banga-overtake lapho okungabe bengaboni khona kuhle. Njalo kuyisicelo sethu ukuthi kabayekele ukuthi nxa befika emfuleni egcweleyo batholakale bona beqapha imfula leyo. Singakhangela kolunye uhlangothi imigwaqo yethu mibi sibili. Njengoba imigwaqo nale imibi kakuvumela ukuthi sibe nama-overspeeding. Khangela kwenye indawo siyabona ukuthi abatshayeli bethu baye bekhagijimisana le ndaba yama-targets. Khona lapha njalo kena sicele amapholisa ukuthi ba-enforce indaba yama-timetable njalo ba-enforce indaba ye-speed limit.
Singathi imithetho ekhona iyenelisa na ukumisa ingozi eZimbabwe?
Singakhangela imithetho yethu singathi thina ilanga ngelinye imele ikhangelwe nomuntu esingathi yona i-revise. Ngokuba lokhu siyabona ukuthi wona la ama-public safety vehicle isikhathi esiningi ayabe engalandeli imithetho yomgwaqo. Njalo sikhangelela ukuthi yona le migwaqo yethu kayibe ngelungisiswayo nomuthi kayibe yi-rehabilitated ngenxa yokuthi ukuba kokubi kwemgwaqo kuyakwanisa ukuthi lako kubangele ingozi.
Zikhona na inhlelo eliziqhubayo njengenhlanganiso ukuzama ukulwisana lokufa kwabantu ngenxa yengozi zemigwaqweni?
Thina lathi njengama-passengers sikhuthaza abanikazi bezimota ukuthi bona kabafundise abachayeli babo nomkuthi ama-crews abo ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni njalo ukuthi balondoloze izimpilo zabo baphinde balondoloze izimpilo zabanye lokulondoloza ama property.
Mnumzana Paul Makiwa ngunobhalajikelelo wenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association obesecingweni leStudio 7 SARR. Ibandla leZanu PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla lelile lizweni lonke jikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. La mazwi akhulunywa namuhla ngomnumzana Chris Mutswangwa, isikhulumeli sebandla elibusayo othele intatheli zindaba eHarare ukuba kumele kuphele du okukhulunywa ngohalwa impi yenkululeko omnumzana Blessed Runesu Geza. Labanye bakhe abathi sokumele Mnangagwa asuke embusweni ngoba esehlulekile ukubusa ngemfanelo. Mutswangwa uphinde wathi abanye abadunga ukungahlalitseke elizweni ngomnumzana Tendai Biti lomnumzana Sevia Kasikwere athi bakhuthaza abamhlophe abathathelwa umhlabathi ukusekela ngomnyaka ka-2000 ukuba behlamukele uhulumende. Abatsha labo baqhube umhlangano wabo owezanu PF Youth League namuhla eHarare lapho abakhulume kabanzi ngokwenziwa ngugeza osedingwa ngamapholisa afisa ukumethesa amacala agoqela elokuthethisa Mnangagwa. Ubithi utshele iStudio 7 ukuthi kalasikhathi sokukhuluma ngokwethulwe ngumthwangwa. Ngasenelisanga ukukhuluma lokasukuwere kanye logeza ngodaba lolo ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sizalethulela udaba lolo ngokugcweleyo kusigaba sezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa sefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu we-African Union edolobheni le-Addis Ababa lapho okuzahlaziywa khona impi yomvukela ekwele DRC ukuhlawulwa kwamazwe ezwekazi le-Afrika ahluthunwa ngabamhlophe ukukhudumala okomkhathi eziphathelene labantwana labesifazane lokunye okuhlupha uZulu. Mnangagwa uzangena umhlangano lo labanye bakhe abavela amazweni atshiyeneyo okuzakhulunywa njalo ngokuqatheka kokubambana kwezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziyelwa ludaba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
AU kakhulu endaweni ye-DRC asilaqinisi ukuthi kuzaphumana kodwa sibe sifisa nje ukubana aluba bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukubana ukulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili. Silethemba ukubana uhulumende wase-DRC uzaze elalele bebe lama-solutions elizweni labo yokwanisa ukukhulumisana ngoba angeke beyenelise ukuqhubeka besilwa bengavumelani njengabantu. Then edabeni lwama-reparations sinanzelela ukubana kulusizi kakhulu ukubana abantu be-Africa abantu abansundu bathathelwa umhlabathi wabo bathathelwa amazwe abo xa bese besithi bafuna ukubana kube lokuthi kube lokwabelana umhlabathi sithole ukubana sokuthiwa bazafakwa kuma-sanctions njengoba sike sakubona i-America sisipha ama-Africana ukuthi izaphi South Africa ama-sanctions danipha ama-Africana i-aslam. So lokhu kuyasidanisa ukubana umhlaba jikelele umelane lesizwe esinsundu ukubana abantu abase-Afrika abahlukulezwayo kube yibo bazagcina bebhadala laba babathathela izinto zabo.
Mm-hmm. Kodwa ubona zani kukhonokho kungaphumani nxa bexoxa ngakho kulangale ke-AU?
Hayi, ngibona amazwe amaningi azabe lokuthi azakusekela endaweni yama-reparations kakhulu singananzelela ilizwe elinjenge-Germany kwezindawo like lakuyenza ukubana libhadale. I think even e-North Africa mbona kuke kwabela lapho kade bebapha ama-funds okubabhadalela lapho babefake khona ama-land mines ngabo World War One. So sibona ngathi Germany ililizwe eli-progressive esikufisayo ukubana amanye amazwe ase-Europe lawo efunde ngokunjalo ukubana ehlawule lapho ababephambanise khona.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Abantu abanengi abathole nzima eZimbabwe sebesenza loba yini engabalethela ukudla. Emikhambo phose yonke okulabazama ukuziphilisa kulabathengisa imithi yesintu, umumbu, indumba, umfushwa lokunye. Okunye kwalokho kwakuthengiswa la kudala kodwa kuningi kakhulu okwenzakala kulezi nsuku. Uyezra Chisa Spando wa Studio 7, uBhota Bhateko obulawayo ekhuluma labanye abaphanda impilo wasethulela lolu daba.
Isimo sibi indlala lokuswela sokuyinhlala yenza. Umnumzana Obvious Losinga othengisa umfutshwa lendumba emkambo weRenkini uthi kunzima.
Kulama challenges kodwa hayi khona kufana nohlale. Ama customer abuya but hey sesikula ngawa semgwaqweni. Kuna abantu baningi kakhulu abathengisa. Ngoba abanye bathengisa mahara nje ngoba kuyi challenge. Yathi na just sisele emuva. Ngoba kuyamele sibhadale ikhansi. Ngoba uthengisa lomba uthengisa.
Undodana Chuma layo bethengisa ukudla kwesinto empopoma kunye lenhlanzi ezonyisiweyo. Kodwa sekelile ngoba uthi akula mali.
Vele sengicabanga ngiyaqedi vele lokuthonga kusabuye vele imihla ngamalanga. Nxa uvuke ekuseni sokucabanga ukuthi abantu abami bakudlani unkosikazi laye laphana ufuna into zakhe ngale usuka kube nzima khonapho.
Umnumzana Jobe Ntuta ohamba edobha insimbi ethengisa uthi kunzima ukuphanda impilo.
Mina ngisebenzela lapha esipamprikini sithengisa iy'nsimbi. Siyazithenga kodwa iprofit yakhona siyiboni le muli labantwana ababili lomfazi. Kwakhathi sibengisakhaya le nsimbi inzona lezo yize ezinginikeza khona ukudla kodwa kuba nzima ngoba ngensimbi zakhona nithola nje imali yokuthi sithenge sona isinkwa kuphela.
Umfelokazi ugogo Emelda Ndlovu uphakathi kodubo olukhulu.
Akula umuntu oncedisayo, alofuna umuntu oncedisayo because akula lutho, izinto ziwomile. Nabantwana
abathengisa imithi yesintu labo bathi impilo inzima kubo loba beselapha abantu abafuna usizo. Ugogo Madumani usemkambo wemakhokhoba.
Kubhanelani ngabakhona mhlalu njalo khamisi sokusenzisa ngamanzi ukuxeke imithi yaphumile imithi yeporridge emunye ivumile ngale phansi. Kumele bebudinga imithi nana nokuya kumama ukuthi bengabi ngamanzi. Ubaba nxa kuhlanga abe ngamanzi legazi lichisi khona ukuchisisa igazi ngapho kuqanda.
Emkambo wemakhokhoba njalo kulusiwalo umnumzana Cliff Ncube othi abantu abadinga uncedo kuye bakhathazekile ngempilo.
Nakhulu kanani ngikhala ngemnyama ah lokho kwasibuya kutho udla ngamuntu angagula mina azange mina manje sayi ngadinga imithi ngaze lapha. So lokho kwasibuya kutho umsiza kubonakala umsebenzi ezinsuku kodwa nxa ethengisayo nje yakuthi into akuyihambe fast. IPP sayilapha iPP but ishukele itrikichikele but iPP IPP sayilapha iPP.
Abezempilakahle abanye bathi kumele uZulu aqaphele kunika ngosiwalo abathi belapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ukondoda azibonele eZimbabwe kulezi nsuku walala walamba umnyama yonke indawo. Ngimele Studio 7 igama namu Ezra Chisa Sibanda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abahlamuki be-M23 badlwengula amantombazana amaningi njalo sebebamba ngamandla abafana abancane. Edolobheni leGoma esabelweni seNorth Kivu kwele Democratic Republic of Congo okulempi esabekayo. Unkosikazi Martin Moise wakwele Haiti uthi kumele uhulumende aveze imfihlo yonke emayelana lokubulawa komkakhe uJovenel Moise owayengumkhokheli wakulelo lizwe owabulawa kabuhlungu ngabacatshengelwa ukuthi ngabahlamuki asebephethe intambo zombuso. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uMongameli Donald Trump uthi ukhulumisane losowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izolo bavumelana ukuqala inkulumo zokuqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine. Kusasa umsekeli kaTrump umnumzana J.D. Vance lonobhala obona wobudlelwana beMelika lamanye amazwe bazahlangana lomongameli wakwele Ukraine umnumzana Zelensky kwele Germany bekhulumisana ngalolu daba. ELeRussia yilo elaqala le mpingo ngokuhlasela eleUkraine ngomnyaka ka-2022.
Olandele zombusazo mnumzana Tim Muringai uthi kuqathekile ukuthi amazwe omabili akhulumisana nomlotha ngoba limpi isibulalise abantu abaningi kakhulu.
Into eqhakathekileyo lapha ukuthi abantu abaningi sebefile and akula movement on both sides ukuthi babone ukuthi ubani onganqoba or kule way forward. So ngathi akuyistalemate nje ukuthi Ukraine layo ibibambe insimbi okumangalisayo yaqethula iRussia until now. So iRussia, i-economy iRussia ngathi ayisingene enkingeni. So kathesi kumele kube le nkulumo zokuthi bawelelane bahlale phansi bonke ngoba ngabantu abarelated anyway, ngama-cousins bona laba abantu. So ukuchina kwabo hey bese kuku-serious ngoba bese kungenisa amazwe amaningi. But okuncedileyo ukuthi kathesi iRussia layo ayisoze yaqala amanye amazwe in Europe ngoba bathatha izikhali zona lezo bahamba ba-experimenta lazo and they've done a lot of damage to the Russians.
Umsekeli kamongameli Trump uJD Vance ukhangelelwe ukuhlangana lo mkhokeli wakwele Ukraine umongameli Zelensky ngolwesihlanu ubona bekhulumisana njani?
Ukuhamba kwakhe in Europe I think is the first signal ukuthi ngantu asokuzaba lokukhulumelana and kube le peace talks ukuthi bahlalisane phansi iRussia leUkraine impi le ike ime. Siyakwazi ukuthi umnumzana Putin laye ngantu kathesi he is also tired of the war ngoba abantwana abaningi they've lost their lives in Russia and leUkraine. And it doesn't do them any good, whether economically or physically. So konapo kumele kube le peace talks.
Kuyini kahle kahle amazwe la okumele akwenze okungawasuthisa kukhokhelele ekupheleni kwalimpi sithi iUkraine kuyini kahle kahle emele ikuthembise ele Russia layo iRussia kuyini engakwenza okungasuthisa iUkraine kube lokuvumela.
I think into ezenzakala is ukuthi iUkraine ngizwe ngathiwa isiconsider layo ukuthi inike iRussia amanye ama-lands ngathiwa abe disputed ekuqaleni ngoba iUkraine layo isiqine nko in terms of weapons, aircraft, jet fighters, lani. So labo bengazimelela as a country to fight. And uTrump, despite ukuthembisa kwenza khona kuPutin laphana ukuthi wayezaqeda le mpi in 24 hours, yena ngantu obese khuluma ukuthi uPutin kumele abuye le solution, otherwise ubezamfakela amanye ama-sanctions. So I umnumzana Trump ngathi akhuluma with both sides of his mouth but awukwazi ukuthi abe kufuna ikuyini. But at the end of the day uqhakathekile ukuthi kube le peace eUkraine.
Umnumzana Tim Muringayo landela zombusazo zeMelika ubexoxa lontungameli Nkomo Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Njengokulithembisa siqala uhlelo lolu namuhla kusigaba sezombusazwe namuhla sihlolisisa okwenzakala kubandla lezano PF okulabanye abafana lowalwa impi yenkululeko omnumzana Blessed Runesu Geza osedingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa athi wathethisa umongameli Mason Nangagwa esithi kumele asuke esikhundleni. Kuyaxokozela kubandlaleli okulabanye abathi uMnangagwa sokumele ayephumula athi ukuba iqhubeke esambusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazo ezimele kanye lomnumzana Malachi Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lengxoxo.
Mhlawumbe okokuqala ukuthi sikhangele inkulumo elethwa ngulo umnumzana uGeza singakhangelanga yena as an individual. Inkulumo ayilethayo iyinkulumo esilayo sonke esiyiphetheyo ukubani uhulumende kaMnangagwa kunye layo uMnangagwa njenge-individual sehlulekile. Sasuka embusweni kaMgabe seqela kulo umbuso osuke wabanzima kakhulu. So singakhangela inkulumo iqondile. Ugeza njengomuntu waseZimbabwe entitled to raise e opinion yakhe kodwa ngebhadi ke abantu bezana ngokubazi kwethu ubana wonke umuntu okhuluma iqiniso ngokungabosi kahle ilizwe uyaqala ukuthiwa uthunywa ngamazwe entshonalanga into ekhulunywa ngugeza yinto ekhulunywa ngamaZimbabwe wonke okusho ukuthi kambe amazwe entshonalanga lawo alamandla anganani ukuthi angathuma sonke including abantu abadala abanjengabogeza including abantu abadala abasetsholotshela upane lakithi elwagwelo bakhuluma into ezikhulunywa ngugeza unfortunately nje ugeza bebekade bekapula phakathi namhlanje sebexabana sebevela egcekeni kodwa singeke sibathuke thina wabakhuluma izinto esivele sizifuna
ye uyamuzwa baba Nkomo uyakhuluma lapha ke uba umlalazi
into engifuna lapha ngisho ukuba umlalazi ikubana njengoba esitshwena ukuthi umuntu wonke ulelungile lokukhuluma akufunayo lakufisayo lokuthi ilizwe leZimbabwe likufa kanjani akula muntu okuphikisayo konke lokho iZANU-PF ayikuphikisi wonke lokho umuntu wonke lelungile lokuthi akhulume kodwa sokusanga ukuthi indaba engikhona uyibe kanjani njalo nje uma sesikhangela ukuthi ungabe kulamanye amacala akhona ekuthinini ekukhulumeni kwakho usudala icala ngendlela wona osuzama ukuthi ulungise ngayo leyo ndaba okufanele ukuthi ilungiswe ungabe ungasuthiseki kodwa ube sokubuya ukuthi sungenisa imbi yomkhokheli welizwe sungenisa umkhokheli welizwe sungenisa ibandla sukhuluma okunye okuyizinto okuyibana nxa usiya ku-constitution ngale wena wedwa uyakubona ukuthi lokho esengikhuluma lokho kulakho ukuthi kuphambanelane lesisekelo sombuso so naleyo ngingathi mina engakutsho ukuthi uma abantu beyibo abathi khona kumbe amaphosa abagcina umthetho besithi lapha omunye soqambule umthetho akube ngaleyo ndlela angithi bona be-opposition bajale ukuhlala becomplain ukuthi abantu be-ZANU-PF ngababutsho i-ZANU-PF sizama uku-investigata ngingathi i-ZANU-PF amaphosa ase-investigata ukuthi kulo muntu osephambanisile osekhulume lokhu lalokhu sesithatha njengokuthi nxa uzathi akube lomvikela ebantwini ungama yini wena ongosembusweni ukuthi sokhuluma ukuthi akube lomvikela abantu bawathayo ungavuma yini awuzuwe
ye khonapho-ke baba Mlalazi ngena-ke sizoduthini ngokwethula
ngebhadi-ke ubaba uNkomo ukhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuba niinto emmotivethayo kuyini umnumzana omnankagwa ulethe imuli yakhe labantu abakhe phambili kuhulumende ngokubafaka kuhulumende Nkomo kusesitsho ukuthi singakhuluma ngabo njalo abantu bakamnankagwa bayadla bayasuthi ukudlula bakho wena kuyini okwenza badle njalo kuyini okwenza baqakatheki kakhulu ukubana baphiwe izikhundla kuhulumende yiyo phela le ethiwa yi-nepotism kodwa le ivumela kuzanu lina ngoba lihlala lingabantu okumele baqakeze kuphela that's number one okwesibili amapholisa why efuna ukungenela endabeni zombangazwe uma sekukhulunywa against umnankagwa umnankagwa ayisuye yini ohambe thethisa abanye ngiza kukhumbuza mnumzana Nkomo mhlawumbe ezinto ziyakweqa kulo mnumzana othiwa ngumonzola komnye umnyaka wake wathi umgabe ngundofa ofida ngegazi labantu bambopha bamsenkantolo indaba yaze yafika e-constitutional court i-constitutional court yathi hayi lina bantu ake lisuke la lihlala lithethisana ngaphandle khona ngale alizake liletha abanye abathethiswa ngumgabe ngoba thina njengekhoti siyazi ukubana umgabe kasogobling angazi mhlawumbe yakweqale yona kodwa-ke ngenxa yokubana kule abuse of power namhlanje ugeza usengumuntu omubi uma ugeza ubekhipha umgabe kunye lamaoveterini amanye ubengumuntu omuhle nxa esesithi umnankagwa akahambe ngenxa yokuthi wangena ngodlame embusweni kuzavela aphume ngaleyo ndlela angena ngayo hayi kathi baba uNkomo why lisilile selective memory kangaka
ye baba Nkomo ngena kulapho uphosele ukugcina
baba Mlalazi ukhangana ona kule nto ongadobhiyo lawo ekweqayo njalo ekukhuthayo mina engikhuluma ngakho zindlela ezokuthi uyisisekelo sombuso sithini ungambaliseli wawomgaba ungambaliseli wawuthinithini mina ngikhuluma ngokuthi uma umuntu sethe wabuya uyikusofanta ukhulume ikakhulu zidlala ngokukhokheli ufanta ukhulume labo ngendlela enjani njalo wena nxa subuya la kwibandla eleZANU-PF ibandla leZANU-PF lilesisekelo salo futhi ukuthi uma ukuba ugeza ebala laphana uyakwazi ubuye ngendlela engayisiyo yikho sisiba nama congress kulapho ukhuluma khona izinto ayibona namhlanje osokuya omlalazi la ubangelele ezintweni zethu.
Lapha nizomnumzana Malaki Nkomo olilunga lezano PF lo mnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 nabalandeli. Ufuna ukukomenta kule ndaba yenkohlakalo le. Le ndaba yenkohlakalo angeke iphele. As long as saphethe iZanu PF inkohlakalo angeke iphele. Bazoyikhuluma manje, bayikhulume manje inyathelo inyathelo inyathelo. Qede lapho kuphelele lapho. Ukuqeda inkohlakalo ukukhipha iZanu PF emandleni. Kumele nje ivele ihlukane namandla iZanu PF kuphela kwenkohlakalo elizwe. Sibone i-new start, i-new beginning. Ngoba uma kungena i-new beginning lapha ekhaya, yonke into ayihambi kahle la. Ojibayo bebethenga imoto la, bethengela abantu izimoto bekuthengwa kwasani. Kodwa uhulumeni bekhona ekubhekile lokho kuthengwa imoto ezidurayo zithengelwa abantu nabaculi.
Studio 7, Studio 7 linjani sihlobo, thina siyaphila. Thina bakithi silekumangala kakhulu uma sisizwa kuthiwa uMnangagwa kufanele eqhubeke ebusa ephakathi embusweni. Kanti okufunayo khona lokhu ngubani? Ngobani abakufunayo khona lokhu? Ngoba thina sinje singabantu beZimbabwe sesikhathele, sikhathele. Sikhathele bakithi makuthiwa uZulu weZimbabwe ulesifiso sokuthi uMnangagwa eqhubeke ebusa, nguphi uZulu wakhona? Ngoba wonke umuntu weZimbabwe usemazweni, bafiwe abantu abasezimbabweni, bakhathele abantu, bakhathele abantu bagcwele umhlaba wonke lo besiya kwamanye amazwe bebaleka khona ukungamanga kahle kwelizwe leliyana. Kanti khona ngabantu abanjani bona ababusa beyalela phakathi bengafuni ukuthi bephume? Ngoba laphana kwakuyenziwa into efunwa ngabantu, kuyenziwa into efunwa yibo. Hayi, thina sikhathele bantu, sikhathele.
Sanibonani, libele la ukhumbulana wongwena Mthwakazi. Angitsho ukuthi manje ngokomthwakazi sengithengi ama-MRP, hayi ngokomthwakazi nawo ngokokudabuka ithi komthwakazi emathebelelethu. Ngisola khonokho okwenzakala ezweni lakithi sakhile. Siyalizwa liyalumana, liyalumana abantu bezanu, liyalumana, liyalumana, lumanani liqedane. Kodwa thina sifuna ukulungisa, sifuna kube right ezweni sakhile. Ngizogawula la namhlanje ngathi ukhulume nje umuntu. Hayi, indaba zayizolo ezantambama, ukhulume nje umuntu. Ngesinye isikhathi lokhu ukukhuluma nje ngimze Chokoze umuntu wakithi. Chokoze ufuna ukuhlale evumela uMnangagwa kuphela kuzozonke. Uhlale esithi uMnangagwa yena uhlale eseza uMnangagwa umuntu omuhle. uMnangagwa akaze abe muhle, abone ilizwe liphelele nje. Basitshontshile, batshontshile, batshontshe umnotho welizwe. Phelele umnotho welizwe nya! Ake ngingabi mude. Kufana liyamizala lena. Lisenzele kahle, yathi siyafuna ukuba abantu emathebeleleni. Kona manje likhwamile izwe.
Ubonani wasakazi beStudio 7 kanye labalaleli beZimbabwe. Ngiyacela i-audio yami le ibalwe iyefika kwabalili benkululeko mawuveki. Lesi yisikhathi sokubana abalweli benkululeko befeze into abayisukela eRhodesia besiya lwela iZimbabwe nabantu beZimbabwe, ngoba into leyi ikhanyakala ukuthi abahlali beZimbabwe lokhu esathathilize ngo-80 akula kuphumula, akula nto ebambekayo, into zibhedi ukudlula ngesikhathi esikasunyeni. So isikhathi lesi ayisiso sokuthi uvume ukufumbathiswa uli oveki, ukwazi ukuthi wena wahamba usiyalwela ukukhulula abantu, ukukhulula isizwe seZimbabwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Ngu-Live Talk namuhla kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa ngokufa kwabantu abangamachumi amabili lane engozini yomgwaqo eZimbabwe. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lane namhla ekuseni engozini yokungqikilana kwebhasi yakwa-Urban Connect leGonyeti. Ibandla leZanu PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla leli okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kaMnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.